Kushayiwa ungcozelwe eLady Stanley kobulawayo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe eSorbonne Park SDA. Umvalelise izihlobo, abangane kanye lamalunga ebandla lakhe, wona amchazwe njengomuntu obelothando njalo ezwisisa izikhathi zonke. Nangu umgcinisihlalo wezaphu eMatheweleni South, uMnumzana Ndodana Moyo.
Ubaba ochithe isikhathi sakhe esiningi impilo yakhe yonke ayiqede esebenzela ukukhulula isizwe. Ubaba uMbayiwa ubekhona mhla kuqalisa imbono yokuthi kakuphunywe. Ungomunye wabadala baba lezibindi, waye ofa even umuzi wakhe wavuma ukuthi imhlangano yokuthi kuvuselelwe izaphu ingene emzini wakhe. Ubaba uMbayiwa udlale iqhaza elikhulu kumaCongress, engomunye walabo abaqoqa iCongress yakuqala ukuthi iphumelele. Ungomunye wamadoda alanda ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi sekonakele kakuphunywe. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuvuselelwa iparty, wayebambe isikhundla esifana likaSecretary General, kodwa wahlehla wabuyela emuva. Ubuyiwa kuCongress wavuma futhi ukubuyela emuva, ube ngomunye wama-presidential candidate.
Elinye njalo ilunga lezaphu uNkosikazi Doriso Moyo uthi uMbayiwa ubesamukela izikhalazo zabo zonke njalo ebaqondisa nxa bephambanisa.
Ngoba ubaba uMbayiwa ubekwanisa ukukhuza lapho esingayenzi khona kuhle. Ubaba uMbayiwa ubezwisisa wonke isikhalazo ebesizikhalazayo. Khathesi kubuhlungu kithi ngoba sakwazi ukuthi siyatshela bani ukuthi lapha sekuyo yena ebengumama wephala. Kungubuhlungu lahlekele and ibandla lethu libuhlungu nxa belahlekelwe ngubaba uMbayiwa, ngoba ithina uphathi yethu izaphu igelile latrena livela kuzaphu laba yizipra, wangena ku-ami kwa izaphu asengwatshintsha ukuba yizipra. Akazange wasigeza, azange wageza ibandla lakhe ngesepa lanamuhla uze wafa elokhu elandela imithetho yebandla lakhe.
Abanye bakhuthaze ukubambana kuyiwa ukhetho luka-2023 ukuze kutshintshwe uhulumende kube lo mbuso okhululekileyo, okuyinto ebiloyiswa nguMbayiwa. Owake waphatha isikhundla sokuba ngumongameli wezaphu ngemva kokubhubha kukaMnumzana Dumiso Dabengwa, uMnumzana Isaac Mabuka laye uthe balahlekelwe kakhulu.
Ubaba uMbayiwa sasebenza sonke kuzaphu ngesikhathi siseselobaba uDabengwa eku-National Executive. Sasebenza sonke njalo mina sengu-acting president, yena engu-treasurer. Hhayi, sasebenza kuhle mpela. Umuntu wayezimisele ekhuthele enhlanganisweni. Ngathi mina sengithe sengi-stepper down, wayefuna ukuba ngu-president. Kodwa uthe later wajintsha wathi hhayi, kungcono athatha isikhundla sokuba ngu-national chairman, okuyiso ukuthi uza kuparticipate kakhulu enhlanganisweni. Unfortunately, we have lost him.
uMbayiwa uzelwe mhla ka-4 Mpandula ngomnyaka ka-1956, okutsho ukuthi ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisikhombisa, i-66. Wangena empini yenkululeko ngo-1973, kwathi ngo-1975 wabotshelwa ukuphatheka kwezombangazwe. Ngo-1976 wachaphela kwele Zambia labanye besiyafundela impi yenkululeko. Kuthiye umkakhe labantwana abane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.